Ukama umiswe mthethwandaba eHabroni lapho acele ukuba kwesule esinqomo sokuthi abotshwe engaphenduka kwele Botswana. Umthethwandaba ovumelane lokhama yena osezaphenduka emthethwandaba mhla ka 23 Mpandula kuzothonisiswa amacala agoqela elokutholakala lesikhali ezazingekho emthethweni lelobukhohlakalo. Ukama uyakuphika konke lokho esithi imsebenzi kamasisi ozama ukumdlisa luklubhu okwamenza wachiya ibandla elibusayo wabumba elakhe iBotswana Patriotic Front kumbe iBPF. Umabhalani jikelele weBPF umnumzana Lawrence Wokedize uthi ukuphenduka kwakhama kutsho ukuthi umkhankaso wabo wokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo luzaba lamadlabuzani.
Njengebandla sihlala sisitsho njalo laye ukhama watsho ukuthi sizakwenza izimanga kukhetho oluzayo. Usebuyile ukuzokhankasela ukhetho.
Ukuphenduka kwakhama engalindelwe kutshe inengi yokugqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bebambe wangaphansi. Umnumzana Cosmos Banda uthi ukuphenduka kwakhama kuntshintsha isimo ngokhetho lwenyanga ezayo.
It can make kube le stiff competition yenze ukuthi i-ruling party layo ibophe ziqini.
Umnumzana Ntokozo Thebe odabuka eZimbabwe ohlala eHabroni uthi khathesa amehlo wonke azaba phezu kwakhama ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo.
Kungenzakala ukuthi okwinto lokhu kubuya kusiba i-disturbance ukuthi especially ama-opposition parties, people they are now going to focus ukhama.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulezi zathu ezingabe zenze ukhama ukuthi aphindele ekhaya.
Ukhama usefikile kulelo zinga lokuthi azimisele ukuthi akwenzeke okwenzakalayo, kodwa kuqakathekile ukuthi ngingafeli or ngigugele elizweni elingasilo lami.
Uthi okwesibili njalo ngabe kuyiso isizathu esemqoka ikuthi ukhama befuna ukufika ngesikhathi kulungiselelo lokhetho kuzazoncedisa ebandla lakhe le-BPF. Noma nje ukhama kunguye wakhetha umasisi ukuthi athathe isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2018, ababili laba sebengumangoyelenja kodwa akucaci ukuthi balwelani. Umasisi esikhathini esedluleyo uke wathi ukhama wayefuna ukuthi ngemva kwesikhathi kufake umfowabo esikhundleni sikamongameli yena asetshenziswe njengesiphamaso. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSauron kwele Botswana.